lingoma ebezithwele umbiko wokukhumbuzana ukuba ngubani ophezu kwakho konke empilweni yabantu. Abokholo lwesiKristu laba bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba afeze atshona ekuthumayela nsuku zonke ukuba kuzoqhutshwa ukhetho uqobo olwamukelwa ngumuntu wonke olungeladlakela. Omunye wabasakhulayo abaze kulokhu kufola ngunkosazana Natalie Masika emela inhlanganiso ye-United Citizens Alliance.
Asithi sifuna ama-elections ale-peace nothi ukuthi akokwenzakala since 2008 ukuthi abantu nxa sokufika ama-elections kuyaba labanye abantu abafayo, kusenzakala into ezihleniyo.
Ukhuthaza ontanga njengaye ukuba bengesabi ukukhuluma imibono yabo lokutsho lapho kuphosiswa.
Abantu bayesaba yiko abantu bengaphumi ezindlini zabo. IZimbabwe, I think abantu lokhu belokhulokhwana ukwesaba ukuthi sizayenzwani, yikho khona okade ngikutsho ukuthi akula peace.
Omunye wabafundisi abasebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny obekulo mkhosi, umfundisi Patrick Mkona wase-Epworth, uthi ngaphandle kokuthandazela ilizwe bakhona ukukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisa ukuvota kanye lakho kuyavota.
Into yokuqala yokuthi umKristu yi-citizen yeZimbabwe, ngakho kufuze ayerejista avote. Ukuvota uyabe khuluma ilungelo lakhe njenge-citizen yeZimbabwe.
Umkhona uthi kumqoka ukuba amakholwa akhethe inkokheli ngonanzelelo.
Imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully, njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu bafose ukuthi bathande iphathi leyi kumbe leyi.
Abaphatheke kulokhu kufola bathi kabasafuni kuzwa inkulumo loba izilogani zamabandla ezijojozela udlakela, befuna luqhutshwe ngokuthula ukhetho lwalo nyaka. Kwenziwe imithandazo enzima, kuhlatshelwa ingoma ebezikhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele nxa kuthe kwaba lodlakela elizweni, abajezise kanzima labo abajojozela kumbe abavuma ukusetshenziswa nxa amadale emithethwandaba lamapholisa behluleke ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 mita Harare, ngingumelvis Gama.